Lanxa lolu dubo lusanda elizweni bebanengi asebezalwa belalesi simo se-autism, ingcweti kwezempilakahle zithi kudingakala ukuqhuba imikhankaso yemfundiso eqondiswe kuzulu lakulabo abasemsebenzini wezempilakahle. Udokotela Michelle Dube ngomunye wabodokotela abalolwazi olujulileyo phezu kwalesi simo othi ukusilela kwempahla yokusebenzisa ukulondoloza laba bantwana kungumgoqo omkhulu emizameni yokubasiza lapho bethe babonakala isimo sabo. Uthi udokotela Dube nxa singaphanga sinanzelelwe lesi simo kuyaphathisa ukuthini atholiswe usizo umntwana sibe nganeno anelise ukuphila njengabanye lanxa elaso. Unkosikazi Cynthia Dube ngumbalisi owafundela umsebenzi wokufundisa abantwana abalesimo se-autism esebenzelana labenhlanganiso ye-Pathways Autism Trust. Ulandisa ngezinye zezibonelo umzali angazinanzelela ukuba umntwana ule-autism.
I-autism luhlupho olutholakala ekukhuleni kwabantwana. Besesileka ukukhuluma lokungazihlanganisi labanye ontanga. Abantwana laba ubabona ngokwehluleka ukukhangelana labanye emehlweni le esithi eye contact. Engathanda ukudlalisa ulutho olungajwayelekile olunjengamahlamvu loba isicathulo. Umntwana lo uyamthola edlalisa izandla loba eyeqayeka esikhathini esiningi.
Ethi inkinga abazali abaningi abalabantwana abalalesi simo bebhekane layo yikuba akulazikolo ezamukela laba bantwana ngoba laba balisi labo bengasizwisisi.
Sasesilungisa ke isikolo okuthiwa i-Pathways Autism Trust lapha okulama-specialist agoqela i-occupational therapist, special needs teacher, first aid teacher, ECD teacher, rehabilitation technician. Ama-specialist lawa lama-trustees bahamba ku-training e-South Africa e-Johannesburg Hospital School. Safunda enye i-program okuthiwa yi-Autism Specific Intervention Methodology. Yiyo esiyisebenzisa lapha e-Pathways. Ama-trustees uFlora Lodorin bahamba bayafunda e-America i-program okuthiwa yi-Sunrise. Bathe sebephenduka-ke bafika bafundisa abazali.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Pathways Autism Trust unkosikazi Flora Chinaira ulandisa ngobunzima abhekana labo lapho enanzelela ukuba indodana yakhe uTawana oseleminyaka elitshumi lasithupha ulesimo se-autism.
Dambudziko iri rakaoma nekuti muno muZimbabwe hamuna mafacilities anoshandisirwa.
Sile ndodana eleminyaka elitshumi lasithupha okuthiwa nguTawana kusukela ekuzaleni kwakhe kazange akhulume kodwa uyiyezwa. Udubo lolu lunzima ngoba lapha eZimbabwe akula mafacilities ancedisa kulaba bantwana. Eze ediagnoswe samhambisa ekreshi esesenjalo. Uthe seqeda-ke esenjalo samdingela kwezinye indawo bengamyamukeli bethi asenelisi ukumnceda ngesimo sakhe. Ku-care treatment yomntwana ole-autism eZimbabwe, thina abazali bakaTawana sahlangana lohlupho olukhulu kakhulu ngoba bekungena programu yokuhambisa uTawana.
Iningi labazali abakhulumisane le-Studio 7 bakhala ngendleko bethi kubiza imali eningi ukubalondoloza laba bantwana. Unobhala jikelele kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr Gerald Gwinji uthe leZimbabwe libhekane lenkinga ekusebenzisaneni lalaba bazali abalabantwana abalesi simo. Wengeza uDr Gwinji ethi uhulumende eyincoma leyo mizamo yalabo bazali ukudinga indlela zokusiza abantwababo ngendlela ezehlukeneyo. Ubufakazi obumunyethwe zingwalo zenhlanganiso ebona ngezokuqhamuka kwemikhuhlane emhlabeni jikelele yakwelemelika eye-Center for Disease Control, CDC, buveza ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamachumi phose ayisikhombisa 1 in 68 emhlabeni etholakala elalesi simo. Buveza njalo ukuba sivame kakhulu ebantwaneni besilisa ukwedlula abangamantombazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.